Sibona abantu abanjengo Elizabeth Warren, labo Bernie Sanders, labo Maxine Waters bekhuluma besithi bona njoba ama corporation lawo alapha eAmerica ayake anikwe i-freedom yokukhansela ama-debts njengesaka ubona khona during 2008 laphana the big three ezanikwa izimali eziningi zona leziyana ezinye zangkhona zibuyiselanga ku-government. So labo bathi abantu abahlupheka ngokubhadala ama-student loans labo kumele akhanselwe ngoba siyakwazi ukuthi ukufunda kwalapha kuyadula. Into eqakathekileyo ngokubiselwa kwezimali lezi is ukuthi i-economy layo iyabe ibanika a fair wage lemsebenzi abasebenza yona ukuthi bakwanise ukubhadala izimali lezi from their college student debt.
Uyacho ukuthi akhona amalunga ePhalamende akhankasela ukuthi izikwelede lezi zesulwe kokuphela lokho kuthiwa yi-debt cancellation ngesiNgisi. Ubona kungenzeka yini lokho?
Okwakathesi ukuthi sizalibona lelo langa ukuthi bazakhansela lokho, vele lokho angikuboni. But siyakwazi ukuthi iAmerica is a capitalistic country, so izinto eziningi kumele amakhampani lawa anike abantu amaloni badinge labo izicwanga zona lezo ngoku-get the loan repayments.
Ukhulume ngokudula kwemfundo yeMelika, bonabo abathi izikwelede lezi kumele zesulwe bathi imfundo idula okwedlulise amalawulo eMelika esingathi i-overpriced. Uthini ngalokho?
Ukudula kwe-education ye-America ngithi mina it has kind of changed amazwe amaningi. Siyabona ukuthi amazwe amaningi aletha abantwana babo lapha ukuthi bazofunda, and i-education system ye-America ngathiwa is admired all over the world ngendaba ze-practicality. So khonapho yikho engikubonayo i-education idula. Ukuthi it's overpriced, I think for the locals ngingavumelana lakho, but kwabantu abavela amanye emazweni I think it's very very important to their economic growth. Singakhangela amazwe anjenge-China, South Korea, Japan, le-Asia nje sibona be-benefita ngendaba ze-education ye-America. So yibo abayenza ukuthi ama-prices e-education akhwele.